isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Akazo muhle studio 7 enjani bobaba unkomo ntungamile labo bonko mama plexetis Jeremiah sonke salingele thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatichala. Ngibonga indoda le okuthiwa nguNeshil Mutsikiro ezekufana izikolo kazihlale zivaliwe sibili ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu oledignity njengombalisi umbone ehlupheka ngengagadala omunye umama lapho ngumbalisi ethwele umfushwa ethele amafutha esigubhini echithekile. Into isizame ubuhlungu kakhulu ngalokhani ngibone amafutha echithekile. Mamalwana uthe kakhuluma lomnikazi wemota, umnikazi wemota ubebonakale nje umuntu wenza amafanezo bekungumama omuhle nje kodwa ugcine ekhala inyembezi lona umama inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumente engazange akunanzelele lokho hayi ukuthi ukuthi ilizwe lisimile leli i-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima amabhenki akuphuma imali okuphuma imali kusemlonyeni yabo baba umthuli kodwa emabhenki kayikho imali so into leyi kanti bayabesithi kuthiweni njengoba bona labo kwezinye indawo imali yoneleka basayifundi ungazi ungeke kwamanye amashopu imali le kayisasebenzi sibili kayisebenzi sebenzi wokufostel ubona ukuthi ama-prize angikhona atho ukuthi imali le kasiyifuni ngoweso ofithi khathesi sokule-u s lirandi lisebenzayo imali ayisebenzi le kabahlale phansi abantwana ngoba abantu abethi lanxa bengesikolo amatisha soze bafundise belambile bazabele ukuthi abantwana besesikolo but impumela yakhona kakula lutho which means ukuthi i-education yezimbabwe zelisiwile siphansi akusela education la ngiyamangala abazali abantwana bahambe ezikolo besizwa amatisha ekhala ngale ndlela ukuthi bathi abantwana baye kwenzana esikolo nathi bazali ithi esizibulala elizwe lethu ngezandla amatisha la they are trying to say ake libamba abantu abenu emakhaya izinto zilungiseke laphana ukuthi laba kwazi ukufundisa abantu abenu besuthi then hukele abantwana esikolo xa sebelitshela ngama-school fees ezimali ezidurayo selithethisa amatisha futhi kanti ke indaba isukela kini hhayi bazali asikhuleni
njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhulumayo esithi yena ulilunga le MDCT ngaphandle kukakhalipani phugeni nguye yedwa engimzwayo kambe ubufakazi bokuthi ulabalandeli sibili uthatha ngapho ukhalipanilo hayi into yabo iyamangalisa kakhulu hayi kuzafika ukhetho sizavota okunye njalo sibonani even MDC alayi singavuka itintibiso siyayivotela injalo le bizo elitha ngibonani yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu nxa kungathi kuvume ukuthi kutintibiso nje ke kuthiyane le bizo leli kuvukele linye ibizo elisalisebenzisa njengomhlangano ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhalipani le iyamangalisa kakhulu ngiyabonga
sanibonani Studio 7 Samuel ngilapha eJohannesburg ngicela ukuphawula nge-MDCT kamakhuphe MDCT kamakhuphe isezandleni ezinhle kakhulu kumakhuphe kompana nomonzora nokoyinji bangavumi ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele thina sikhona ile nto hayisho kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela ukomishi nomonzora nomakhuphe uChamisa hayi mina kwelami isayidi mina ngikhole ukuthi ngapha ngavotela uChamisa angimthandi nasegazini vele ngimzonda kakhulu lwami impana nguye wamotsha izinto njengobana kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uChamisa enzeni kukuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni okwamanje usetshiye abantu ehlathini ngoba abantu abavotela uChamisa ngabantu abasesigangeni angabantu abasesigangeni ngokuthi abalaphathi uChamisa ngalaphathi nangu manje wenza inkani yokuthi kuthiwa bona ngalaphathi yena uyenza inkani ukuthi ipati yakhe kusaseyi-MDC Alliance kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le pati yena uyenza inkani so abantu abalandela uChamisa balandela nje angazi balandela umuntu osehlathini ehlathini uliwulisa khona phakathi ehlathini uChamisa olijakwa ngapha
abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.